Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kuNhlolanja 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe ukhangelele ukusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuvikela iCOVID-19 kuyonale iviki.
The extension will allow the number of active cases and those still in incubation to rescind. This extension should cause a great reduction in the pool of infected people.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wabika ngokungezelelwa kwensuku zokusebenza kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze-lockdown ngamaviki amabili. Abaphathintambo bakahulumende abasanda ukukhethwa bafungisiwe ukuthi baqalise umsebenzi. Lanxa omunye wabo umnumzana Frederick Shaba ubengekho ngoba engakasuki kwele Melika, njalo kusalungiswa udaba lokuthi abe ngusenator. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe ukhangelele ukusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 kuyonale iviki. Ijekiseni le ifike eZimbabwe lamhlanje emadabukabusa. Uhulumende uthi ukhangelele ukuthi iyakuthi useyaphela lomnyaka isilinganiso esikhulu sabantu siyabe sesihlatshiwe ijekiseni okunganceda ukuqeda udubo lwegcikwane leli elizweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu uphuma embikweni uMnangagwa obhale ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana ekulentini yeTwitter namhlanje esithi ukhangelele ukuthi ijekiseni leli liqale ukuhlatshwa uZulu ngokuphangisa ukuze uZulu abuyele emsebenzini athuthukise umnotho welizwe. UMnangagwa wamukele okusemthethweni uncedo lwamajekiseni lawa esigodlweni sakhe eseState House alunikezwe ngummeli weleChina eZimbabwe uMnumzana Guo Xiaoxun emele umongameli Xi Jinping ehlangabeza amajekiseni lawa ekufiyeni kwawo silindweni sendizamtshina eHarare namhlanje emadabukakusa. Umphathintambo wezempilakahle ongumsekeli njalo kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga uthe uncedo lolu lupha abantu beZimbabwe ithemba lokuthi labo sebengayinqoba impi yokulwisana
ne-COVID-19.
Sesithaba ukuba mhlawumbe sizizabuyela ekuphileni impilo zethu kakuhle. Ijekiseni leli lizanceda abantu bethu asebethwele nzima ukuba bazaphila ngcono ngemva kokuphazamiswa umnotho wabo ligcikwane le-COVID-19.
By the need to contain the spread of the virus.
Ummeli weChina eZimbabwe uMnumzana Guo Xiaoxun ugcizelele ukuba ilizwe lakhe liza kuqhubeka liphathisele eZimbabwe empini le-COVID-19.
So, Your Honorable, I would like to hand over to Your Honorable the 200,000.
Ngithanda ukulipha amajekiseni lawa avela kuhulumende weChina. Ngiyathaba ukuba eZimbabwe ngelinye lamazwe akuqala ukuthola ijekiseni leli ngoba iChina leZimbabwe zilobungani obuqotho.
Nanxa kulehlekana labantu abalokuthandabuza ngokuhlatshwa leli jekiseni, iningi labo bathi bazadinga ukulihlatshwa ngoba liyiyo kuphela indlela yokuvikela ukuthelelwa ngomkhuhlane lokuvimba ukusabalala kwawo elizweni. Omunye othe uzathatha leli jekiseni ngunkosikazi Nomqhele Chuma ongumongikazi eHarare.
Mina i-vaccine le COVID-19 once it's released isikhona sokuthi sithathe. Personally ngizayithatha. I'm going to take it and I encourage other people to take it because so far it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic.
Umbiko kaMnangagwa ku Twitter uveze ukuba eZimbabwe phezu koncedo lwamajekiseni abawuthele kwele China kungelambadalo uhulumende wakhe uzathenga amanye azinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 ukuthi amanye azathengwa kwele Russia. Uthe ilizwe libeka iceleni izigidi ezilikhulu zamadola eMelika 100 million yokuthenga leli jekiseni ukuze umuntu wonke elizweni enelise ukuhlatshwa. Amajekiseni lawa atholakala phansi kosizo lwequla elibona ukulwisana le-COVID-19 ele-Africa Vaccine Acquisition Task Force phansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe awezikazi labensundu e-African Union. Uhulumende kakacaci ngenani labantu abazahlatshwa ijekiseni leli ezigabeni ezehlukene zelizwe lokuthi labelwa ngayiphi indlela ngaphandle kokuba kuza kuqala ukuhlatshwa abakumsebenzi oqakathekileyo elizweni abagoqela uhlangothi lwezempilakahle, ababalisi abasebenzela emingceleni yelizwe labanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wabika ngokungezelelwa kwensuku zokusebenza kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze lockdown ngamaviki amabili esithi inani labantu abatholakala kanye lokubulawa yilo mkhuhlane lokhu lingakehli. Lanxa ingezelele insuku ze-national lockdown, Mnangagwa wengezelele isikhathi sokuvulwa lokusebenza kwamabhizimusi lezitolo kusukisela ngehola lesitshiya ngalombili ekuseni kusiya kwelesihlanu emini. Ubike njalo ukuba inani lezisebenzi zikahulumende ezisebenzela ngekhaya liza kwehla nxa liqhathaniswa lalelo okumele liye ehofisini. Inani labantu abazamela babuthane emfeni lizaqhubeka likumashumi amathathu njalo eminye imbuthano iyabe yilokho ingavunyelwa. Wengeze wathi ulethemba lokuthi zonke lezi ziqondiso zizalandelwa ukuze kwehliswe inani labatholakala bele COVID-19 elizweni.
The extension will allow the number of active cases and those still in incubation rescind. This extension should cause a great reduction.
Ukwengezelelwa kwesikhathi lokhu kujonge ukwehlisa inani lababanjwa yi-COVID-19. Lokhu kuza kupha njalo ingcwethi kwezempilakahle ithuba lokucubungula ukuba kuleminye imihlobo emitsha yaleli gcikwane elizweni na.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wakhuthaza abanini bamankampani ukuthi kumele babone ukuthi izisebenzi zabo ziyahlolwa leli gcikwane njalo zonke izikhathi kulandelwa iziqondiso zenhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba ize World Health Organization. Imigambo layo ibikwa izaqhubeka ivaliwe njalo labo abazisebenzayo bazavunyelwa kuphela nxa belandela iziqondiso zonke zokuvikela i-COVID-19. Ngokutshona kwelanga layizolo inani lasebehloliwe batholakala bele-COVID-19 selikunkulungwane ezedlula amachumi amathathu lanhlanu 35.1 1000 eligoqela inkulungwane ezedlula amachumi amathathu 30.6 abagulela umkhuhlane basila. Leli gcikwane libulele abantu abaphose bafike inkulungwane eyodwa lengxenye 1.4 lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho nyakenye. Ezwekazi le-Africa umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.8 million njalo wabulala abazinkulungwane eziphezu kwelikhulu 108,480. Emhlabeni jikelele usuhlasele izigidi eziphezu kwekhulu 108.9 njalo wabulala abaphezu kwezigidi ezimbili 2.4 million ubika abekolitshi le-John Hopkins University yeMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ufungise abaphathintambo bakahulumende abasanda ukukhethwa ukuthi begcwalise izikhundla zalabo abashonayo kumbe abachiya umsebenzi. abafungisiweyo laba esikodlweni se-State House eHarare namhla bavalisa umnumzana Thapiwa Felix Mona osengumphathintambo weziphathelane lemota zokuhambisa, umnumzana Kindness Paratha umsekeli wezokwethulwa kwembiko kanye lonkosikazi Ruth Mavungo Maboyi umsekeli obona ngokwenzakala elizweni kanye lonkosikazi Nokuthula Masikenyere umphathintambo kahulumende eManicaland. Omunye obekumele afungiswe namhla umnumzana Frederick Shava osengumphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe, yena obikwa elokhe esemelika eNew York lapho ayemela isigodla seZimbabwe kulelo lizwe njengo-ambassador. Umnumzana Shava lomnumzana Mona bathatha izikhundla ezachiwa ngomnumzana Sibusiso Moyo lomnumzana Vicky Matiza ababhubhe ngenyanga edluleyo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 bangcwatshwa emathuneni e-Heroes Acre. Omunye njalo osanda ukuthathwa yilo mkhuhlane wangcwatshwa emathuneni afanayo ngunkosikazi Ellen Kwaratsimba, isikhundla sakhe esesithethwe ngunkosikazi Masikenyere. Kusalungiswa njalo ngokusemthethweni ukuthi umnumzana Shava aqale emokelwe njengosenator we-Midlands esinye sezikhundla esasiphethwe ngumnumzana Moyo. Umnumzana Paratha uthatha esachiwa ngumnumzana Energy Mototi owasuswa kuso ngomnyaka odluleyo. Ngemva kokufungiswa umnumzana Paratha utshele iStudio 7 namuhla ukuthi uyathokoza ngokukhethwa kulesi isikhundla kwamanye amalunga edale lephalamende. Wengeze wathi ukhangelele ukusebenza lonkosikazi Monica Mtswangwa umphathintambo obona ngizokwethulwa kwembiko ukulungisa konke okuhluphayo kulolu gatsha.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Amalungiselelo okubekwa kwenduna umnumzana Vezi Maduna Mafu otshone ngeviki edluleyo alokhu eqhubeka. Isikhulumeli somdeni wakomafu umnumzana Zwelithini Dlamini uthi basamelele izihlobo labangane ukuba bafike kogodlwayo emzini wenduna. Uzulu wemhlubulweni weMandebeleni ubikwa esecele uhulumende ukuthi umuye aphiwe inhlonipho yeqhawe. Umnumzana Dlamini uthi induna izabekwa kulandelwa amasiko esintu. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuzovalelisa induna ebisaziwa kakhulu ngokulwela abantu kusukela ngesikhathi sempi yenkululeko. Waziwa njalo ngokusola uhulumende ngombhoqazwe wegogurawundi. Umnumzana Dlamini uxoxa noGibbs Dube weStudio 7 ngokwehlele umndeni wakomafu lelizwe lonke.
Okwamanje sikhuluma nje silapha kugodlwayo eFelabusi eNsiza District ekhaya likababa uChief Vezi Maduna Mafu. Lapho sibuthene khona ngalesi sikhathi siloke silindele izihlobo labangani bakhe akade bephila laye abavela kulele lakithi eZimbabwe labanye abavela phecheya. Sizama ukubana siqogelele konke okuvumayo silungiselela usuku olukhulu lokufihlwa kwayo inkosi. Kulezihlobo ezithile ezivela kwamanye amazwe ikakhulu kwele South Africa esizilindeleyo ukubana zibe khona ukuze ziphatheke lazo kulo umsebenzi omkhulu wokulaliswa kwenkosi yethu ubaba uChief Mvezi Maduna Mafu.
Akusitshele kancane ngenduna kaZulu.
Ubaba uMathayi uNkonjeni uChief Maduna uphatheke kakhulu kwezombangazwe kusukela ngo-1960. Ejoyina iparty okuthiwa iNational Democratic Party. Kusitsho ukuthi kwaba yokuqalisa ke kwenational politics wahle waba yipart of it. Waba ingxenye yenational politics kwaqhubeka yavalwa leyani party kwabunjwa oZaphu. Waba ingxenye yeZaphu elesikhundla kuZaphu waqhubeka esilwa loncindezelo olwalukhona ngaleso sikhathi olwabamhlophe, wamela abantu ngesikhathi esinzima, ebotshwa, evalelwa emajele, evalelwa ngenxa yokuthi wayemele iqiniso, efisa ukubana ilizwe likhululeke. Sinanzelela ukubana isikhathi njalo lapho abelungu ababesusa abantu endaweni zakogodlwayo bebasa kwezinye izindawo. Lokho yikho kwakuyinto eyayimhlukuluza kakhulu. Waqhubeka ekuleyo ndlela yokuphila. Kwafika isikhathi sokubana achaphe leli lizwe aye kwele Zambia, njengobana abalweli benkululeko abaningi babegcina labo besenza njalo. Wayahlala kwele Zambia kwesikhathi, waphinde waphenduka njalo, waqhubeka ephakathi kwebandla lakhe leZaphu. Kuthe kusiyafika isikhathi senkululeko esehlale emajele amaningi afika kubo 11. Elokhe evalelwa, ekhululwa, etholakale ngelacala, kodwa abantu baqhubeka besiba laye sonke isikhathi. Lemuli yakhe beyixhasa kakhulu ngoba kwakuyisikhathi esinzima phakathi komndeni wakomafu. Sinanzelela ukubana ukhethwe waba nguchairman weNsiza Rural District Council, waba nguchairman wokuqala ukubana abambe leso sikhundla, njalo wabuya waphatheka futhi kuprovince enguvice chairman ukubana izindaba zentuthuko ziqhubeke siya phambili. Uthe sokudlule leso sikhathi wayamela ugodlwayo eParliament engu-Member of Parliament, wabuya njalo wamela ugodlwayo engu-Senator khonale eParliament. Waphatheka njalo enhlelweni zelizwe, wafika kwele Denmark bezama ukubana bayebona iland tenure yangale ukubana bayiphethwe njani, ukuze lathi kuguqulwe indlela zokuma kokuphathwa komhlabathi. Uqhubekile unkonjeni ephakathi kwazizombusazwe emele abantu kwaze kwafika sona isikhathi sokubana aphatheke ngomkhuhlane emzimbeni wakhe. Inkosi yasimphumuza, yadilika intaba, umthunzi wabantu wachabalala.
Lo umnumzana Zwelithini Dlamini, isikhulumeli somdeni wenduna umnumzana Vezi Maduna Mafu, sixoxela ekugodlwayo esabelweni seMathebeleland South. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuza eZimbabwe kwejekiseni lokuvikela ukuthelelwa lula i-COVID-19 e-vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Edale le Senate la kwele Melika awebandla lama Republicans alihlekana abikwa ebhekane lobunzima bokusolwa ngabasekeli baleli bandla ngemva kokuvota esekela kubana owayengumongameli Donald Trump afunyanwe elecala lokutshotshozela udlakela lwabasekeli bakhe abangena ngodlame esikolweni sedaleleli eseCapitol Hill mhlaka 6 zibandlela. Abanye babavotayo bekucelela bebandla lamademocrats ngusenator Richard Bey loBill Cassidy baseNorth Carolina leLouisiana. Owake waba ngumongameli weleSouth Africa umnumzana Jacob Zuma ubikwa engabuyanga ukuzobuzisiswa edabeni oluphenywayo lokuthi waphatheka kunkohlakalo lanxa elaywe ngumthethwandaba waphezulu walelo lizwe ukuba aze ukuzobuzisiswa. So undlela zimhlophe kumpathi ntambo wezemali wele Nigeria uNgozi Okonjo Iweala ukubana athole usekelo lokuphiwa isikhundla sokuba umqondisi wenhlanganiso yezokuthengiselana emhlabeni jikelele eye World Trade Organization. Ngemva kwenyanga ezintathu uhulumende kamnumzana Donald Trump wele Melika ngaleso sikhathi yale ukumsekela ukubana athole leso sikhundla.
ingcwethi ezibona ngokuhlaliseka kwengqondo ama-psychologists labenhlanganiso yeZimbabwe Psychological Association bathi belokhu bebalutshwana abantu beZimbabwe abeza ukuzodinga usizo kubo ngesikhathi sokuhlukunyezwa yi-COVID-19 ngemva kokulahlekelwa ngabemuli lokugulelwa okudingwa abantu baphathiswe. Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Unkosikazi Sharon Gomera enye yalezi ngcwethi oyi-registered counseling psychologist esebenzela kuBulawayo uthi sebenanzelele ukuba lokhu besiba balutshwana abantu ikakhulu abensundu eZimbabwe abazwisisa usizo lwama-psychologist ethi njengakudaba lwe-COVID-19 sokudinga ukuba abantu basizwe.
Abantu abakwazi ukuthi kulomuntu othiwa yi-psychologist ukukhuluma iqiniso abantu kuleli abakazwisisi ukuthi ukansela kuyini, u-psychologist kuyini.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba libhekana lokwanda kwabantu abahlaselwa yisifo se-COVID-19, abanye belahlekelwa yimpilo nsuku zonke, kuthi abantu bedidekile engqondweni ngokufelwa lokugulelwa ezindlini. Unkosikazi Gomera uthi kuzikhathi ezinje yikho i-counseling eqakatheke khona.
I-counseling iqakathekile, kanti njalo iqakathekile ukuthi lathi sikhansele umuntu, sihlanganisele everyone ku-family kulolu daba.
Umama uBarbara Silumbo ongu-psychologist laye uthi ukuhlala abantu bengatholi uncedo lwe-counseling kungabangela umonakalo omkhulu kumpilakahle yabo.
Abantu abahlala lekinga bengatholi uncedo baba lama-complications afana le-anxiety, le-depression, lokwesaba okuthiwa yi-panic attack kuye kusengezelela.
Abantu abatholakala beligciwane le-coronavirus badingakala ukuba bahlale kude labanye ukuze lingasabalali, okuthiwa yi-isolation. Umnumzana Thabani Ndlovu oyi-psychologist uthi abaningi bagcina bezidla ingqondo njalo bezibona ngani bazakufa, kwengezelele ukungahlaliseki kwabo.
Ngathi umuntu angasuki abe umuntu ohlalayo nje alalelise umkhuhlane, akasukume noma eyedwa e-isolation.
Umuntu engasuki abe ngumuntu ohlalayo nje elalela umkhuhlwane, akasukume noma eyedwa eku-isolation, enze lokho akwenelisayo.
UDokotela Edwin Naririre wenhlanganiso yeZimbabwe Psychology Association uthi ukungafinyelelwa koncedo lwama-psychologist babona kubangelwa yikusilela kolwazi lokungenelisi ukubhadalela imisebenzi enje kumbe ukuthola ama-psychologist kalula ikakhulu emaphandleni. Uthi ngokuhlasela osokusenzake lesi sifo ngolaka silokhe sisabalala elizweni, sebebone kufanele ukuba bephathise abantu lapha nalaphaya kungelambhadalo kumbe inhlawulo ngokuthiwa yi-pro bono counseling ngoba abantu bekhathele. Uhulumende uthi ngabahlale ezindlini abantu esalwisana nalesi sifo besebenzise amamaski, ukugeza izandla zikhathi zonke ngamanzi ahlanzekileyo nesepa, ukusebenzisa ama-sanitizer lokudlalela khatshana le ndawo ezilabantu abaningi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mapheza uthi usaselalo ithemba elokuba iqembu lakhe lingedlulela esigabeni esilandelayo somncintiswano we-CAF Confederation Cup lanxa nje linqotshiwe lidlala lisekhaya ngele-ASC Jaraf. elase Senegal ngesonto. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kuphelani komdlalo uMapenza uthi bazihlabe ngwabo omkhonto ngoba bethole amathuba ambalwa ukuba bahlohle kodwa bangawasebenzisi. Uqhubekele phambili wathi abasoze balahle imbeleko ngokufelwa njengoba besazodlala umdlalo wehlandla lesibili leqembu le-ASC Jaraf ngempelaviki ezayo.
Sithole amathuba amahle ukuthi silitshayele emambuleni kodwa sihlulekile ukuwasebenzisa. Ngokubona kwami ungadlali imihla ngemihla kusiphazamisile ngoba besingekho bukhali njengalokho esiba yikho khona nxa sidlala amaviki wonke. Loba kunjalo akumelanga sihle silahle phansi isikhali ngoba kusaselomunye umdlalo okumele siwudlale. Njalo kungenzeka siye khona lesifike sinqobe asikaphelelwa ngumphako.
Iqembu le-FC Platinum likhuthe umbekwa ngehlandla lokuqala elomdlalo lapho uSilas Ongani abanjelwe ngunozinti weqembu lezivakatshi. Kuthe sekusele imizuzwana ukuba umdlalo uphele uGift Bello wakhutha indlovu ibotshelwe lapho ibhola lakhe litshaya igeti labuyela enkundleni unozinti engekho lokuba khona. Ngokuvumela ukuba iqembu lezivakatshi lihlohle lidlala lingekho ekhaya, iqembu le-FC Platinum kuzamele linqobe ngamagoli amabili kungela mpendulo khonale kwele-Senegal kuhlandla lesibili lomdlalo. Amaqembu lawo azaphindana umphehlo ngensonto, njalo iqembu elizanqoba lapho lizathola ilungelo lokuyancintisa kwisigaba sezibaya esomncintiswano we-CAF Confederation Cup. Iqembu le-FC Platinum lidlala kulo mncintiswano ngemva kokukhutshwa kumncintiswano we-CAF Champions League ngelesimba esiye lase-Tanzania lapho sekuhambe ukuyadlala khona abadlali abambalwa abayizizalwane zakwele Zimbabwe. Umdlalo wenguqu kweleZimbabwe umiswe enyakenye ngemva kokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 njalo kulokhu kungakacaci ukuba uzaqhubekela phambili nini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo inguJoseph Njanjini.
Hello.
Yeah, what do you want to
say? How can I help you?
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe ukhangelele ukusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 kuyona le iviki. Uphinde wabika ngokungezelelwa kwensuku zokusebenza kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze-lockdown ngamaviki amabili. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.